Sokuyinhlala yenza ukuthi nxa izikolo zivulwa, thina njenge-athuzi sibe nohlelo esilwenzayo sibhikitshela i-$540. Lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabuthana e-Harare, siba lenkinga yokuthi sigcina sesilabanye bethu asebebothiwe njengokuthi kathesi silabanye bethu abalitshumi lasithupha 16 ababotshwa last year besiyamelela i-NJMC esasikhangelele khona ukuthi sizakhwezela imali. Lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo. Amalunga ethu asemkhankasweni onzima kathesi lapha abakhona ukunxusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende, ikakhulu upresident wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free. Kuyinto ayeke yayenzakala emuva le abantu asizange sikulandele. Lo nyaka usekukhulumile imbhikitsho wethu wokunye esizabe sikhuluma ngakho, sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education, njengoba thina vele si-athuzi sihlala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengiswa imfundo kube kulandelwe isisekelo sombuso esikhuluma ne-state funded education. Nxa upresident wayekhulumela ukusebenzisa njengendlela yokudinga amavoti, sithi thina umhlaka-9 usesondele. Mhlaka-6 sizabe sikhuluma ngakho, sikhangelele ukuthi mhlaka-9 akula mntwana ozavuzwa ifees. Phinde sithi thina nxa ifees isikhokhelwa nguhulumende yomntwana wonke, ababalisi abanikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u-2018 October. Yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphosa libe living way. Nxa sesilapho-ke ku-$540 izisebenzi zonke, sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu.
Nxa sesibuyela kumkhankaso wenu lo eliwuhlelileyo ukuthi ube ngolwesihlanu, ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kuzikhalazo zenu?
Okokuqala, thina singamalunga e-athuzi sinxusa ababalisi esisebenza lapho ngabantu bakuqala. Abesibili, abantu esibanxusayo ngezinye izisebenzi zikahulumeni, ngoba singathi thina sikhankasele $540 asiyifuni singababalisi sonke, siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-$540. Abanye esibanxusayo ngabazali. Lathi singababalisi singabazali, kuthole nzima ngemali yokubhadala ifee, kuthole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo. Ngokunjalo abazali bonke siyabanxusa laphana ukuthi khangelani uhulumeni sithembisa ukuthi uyabhadala ifee, futhi free education 2023 and not free education next year. Kodwa silokhu sikhuleka sikhokha iy'ndleko zesikolo, sinxusa wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo. Umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthembisa abantu.
Lizakwenza umkhankaso lo lingaphi?
Khangelela ukuthi lapho umuntu akhona bayendaweni abangafika bahlangane khona bebaningi. Ngokunjalo iZimbabwe yonke sikhangelela ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mbhikitsho nalowo, abantu bethwele amaplakhadi behamba bekhuluma, abanye bezithatha amavidiyo besiposta ku-social media. Kodwa physically sikhangelela ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayebuthana kwenye indawo bayenze umbhikitsho nalowo bona ukuthi uhulumende uyeqa efithini.
Kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo, balobe incwadi beyilobela i-Public Service Commission, hlabela ngomanye yini labe-Progressive Teachers Union?
I-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu yama-union ababalisi i-4Zs. Ngokunjalo esikwaziyo nxa bebhala incwadi ebhale i-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yesala, bakhuluma ngendaba yomholo, bakhuluma nge-$540, okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lapho. Ekutheni thina bona babhala incwadi labo kodwa sizabafinyelela, nanti sisebenza labo bazaba yingxenye yomkhankaso wethu nalo esinawo.